bekungekho lula ikakhulu njoba sonke sisazi ukuba iMDCT le ekhokhelwa ngumama uThokozani Khuphe ilokuqhubeka lokhu isethusela ama-councillors ethu ngokuthi izabaxotshisa ekhansilini. Kodwa sithanda ukuthi sibonge ama-councillors ethu ngokuma isibindi akwenzileyo lamhlanje batshengisile ukuba bexotshwa kumbe bangaxotshi bazavotela i-candidate ye-MDC Alliance. So ngalokho sibatshayela ihlombe elikhulu kakhulu. Okwenzakaleyo ukhetho lolu lugcine lusiba le-second run off ma ngingakubeka ngaleyo ndlela. Ngoba ekuqaleni ama-candidates abekhona iZANU PF ifield yama-candidates abamabili. Okwenzakaleyo i-candidate yethu uSiziba le-candidate yeZANU PF okokuqala zithole 4 votes. Then i-candidate yeZANU PF yasiza thola 1 vote. Then second round of election ama-councillors ethu amisibindi babambana bamala abantu bavotela ibandla ele-MDC Alliance bavotela ukhansela wethu omutsha ubaba uNjabulo Siziba. Okumangalisa ngakho konke lokhu ngibona kuqakathekile ukuba ngikutsho sithandekile kuba ubaba uNjabulo Siziba lamhlanje ubebeka izibulo lakhe. Izibulo lakhe lingcwatshwe lamhlanje kuseni ekhaya kibo kuseduze nje kweGwanda. Ubhubhe ngemva kokuba engene engozini yemota i-car accident. Ubaba ekuseni besemngcwabeni wagijima eqeda umngcwabo esiza kulolu khetho wazonqoba.
Uvotiwe njani lapha? Kumbe kungabe kusitsho ukuthi baningi abasekela i-MDC Alliance?
Okumgceke sisithandekile kuba ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumama uThokozani Khuphe alila ngitsho lo councillor oyedwa lapha eGwanda. Ama-councillors wonke aseleyo lapha angu-5 ngawe-MDC Alliance ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Ibandla leZANU PF lama-councillors angu-4 kuze kuthi thina njenge-MDC Alliance sibe lama-councillors angu-5. Into kuphela umama uThokozani Khuphe alayo lebandla lakhe ukuthi bethusele ama-councillors ethu ukuba bangayekela ukuba sisekela bona njengebandla labo lele-MDCT baza baxoshisa ekhansilini.